sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 kuNcwabakazi 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Isingathi uyaprioritize indaba yendlala.
Isigodlo someli weJapan elaseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abasahlaselwe yindlala.
So ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama raw materials nangale Botswana.
Ele Botswana selihlola abangena elizweni lele umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelele ukuba namhla uzakwamukela isicelo sebandla le-Democratic Party ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo someli weJapan leseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abahlaselwe yindlala. Ukudla okwamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa yirayisi lesisindo samathani azinkulungwane phose ezimbili, 1760 tons okuvele eChina. Umnangagwa ubonge uhulumende weChina ngalolu sizo wathi akula muntu oza kufa ngendlala. Usizo lweJapan ngole mali edlula isigidi samadola eMelika, i-$1.4 million, imali le iphiwe inhlanganiso ye-World Food Program, ethi izaphathisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi, phose amathathu, 26,000. Uhulumende uthi abantu ababhekane le ndlala eZimbabwe bayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million, kukanti njalo kufuneka imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu, $3.3 billion. Eyogu bathengela ukudla. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla lasenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Community Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Njengalokhu indlala yabekwa yaba ingxaki yesizwe, uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Isingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqhakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Uyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs, ngokubana abantwana abaningi sebeqalile ukuphuma ezikolo esingathi ngesilungu ama-dropouts, sesiba maningi ngendaba zendlala. Khumbula ukuthi emaphandleni abantwana bahamba imanga emide besiya ezikolo, ngakho-ke kuyanzima ukuthi benelise ukumelana laleyo mango ngapha esiswini kukhala ibhunga yeze. Uyasweleka njalo ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla akuphiwa ngezombangazwe ukuthi ubani ukuliphi ibandla, ubani ukuliphi ibandla. Asebenze lenhlanganiso esizimele zodwa ukuthi zimonithe kumbe zikhangele ukuthi akulabo nginimbane ekupheni ukudla. Kuyadingeka njalo ukuthi aqongise isicelo sakhe esebenze ndawonye lenhlanganiso ezizimele zodwa esingathi ngama NGOs ama humanitarian organizations ukuthi ancedise abantu bathole ukudla njalo enze imithetho yakhe ingabi lukhuni ekuthini lezo nhlanganiso zisebenze ekutholiseni abantu ukudla.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eselubhane.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ebona ngokuthengisa kwegwayi e-Tobacco Industries Marketing Board ithi lo nyaka bathengise igwayi elidlula isilinganiso ebesikhangelelwe ngeleZimbabwe. Ithele Zimbabwe lalicabanga ukuba lizathengisa igwayi lonyaka elesindo samakilograms edlula kancane ezigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 235 million kilograms. Okwamanje selithengise igwayi eliyisilinganiso samakilogram adlula kancane okwakukhangelelwe i-237 million kgs. Akwaziwa ukuba igwayi leli lizalethela eleZimbabwe imali enganani lonyaka. Nyakanye kutholakale imali edlula ibhiliyoni i-$1.2 billion. EleZimbabwe lithengisela igwayi amazwe agoqela eleChina, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa kanye lomanyano wezwekazi le-Europe or European Union. EleBotswana selihlola abangena elizweni lelo umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi lokho kulakho ukuphazamisa amabhizimusi abo. Intatha lezindaba e-Studio 7 umqondisi Dube zethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kweleBotswana.
EleBotswana ngomvulo lisungule uhlelo lokuhlola isihambi ezingena elizweni ukuze libe lesiqiniseko sokuthi abala mkhuhlane osubhahile owe-mpox. Umkhuhlane lo umemetheke kakhulu kwele Democratic Republic of Congo njalo usubulele abantu abathathu kwele South Africa. Abantu abaningi bathithibele besithi uma ungahlelwanga kuhle ulakho ukumemetheka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngalokho umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Tikoloti uthi bonke abangena elizweni bazahlolwa emngceleni.
Though we have not recorded any case of monkeypox in Botswana.
Noma singakabhalisi umuntu olomkhuhlane we-mpox, sesiqinisile ukuhlolwa kwabangena emngceleni kanye labafikela egcekeni lendizamchina.
Okhokhela ugatsha olubona ezempilakahle kaZulu oleBotswana Public Health Institute, uDokotela Thebeyami Matseka, uthi isihambi emngceleni labafikela emagcekeni endizamchina bazaphendula imibuzo ethile.
Ukuhlola abantu abangenayo uzabona bephiwa amaphepha lapho abazaphendula khona imibuzo ngesimo sabo.
Amanye amazwe emhlubulweni wangezansi kwezikazi le-Afrika okugoqelele iZimbabwe lawo akhangelelwe ukuthi afake imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-mpox. Umkhuhlane lo usulethe ungahlaliseki okwabonakala ngesikhathi esanda kudlula kuze kuqhamuke igciwane le-COVID-19. Lokhu kulakho ukuphazamisa ezamabhizimusi kanye lokwehla kwenani lezethekeli. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Development Community Business Council Tourism Alliance, Mnumzana Chifiwa Chivengwa, utshele i-Studio 7 ukuthi abaqhuqi kangako ukuthi i-mpox ingaphazamisa ibhizimusi.
The message is quite simple. We are open for business. We'll continue to be open for business. The situation is
umlayezo wethu ulula. Sivulile kwezamabhizimusi njalo sizaqhubeka sivulile isimo siyalawuleka.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yabaphila ukuthenga lokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, Mnumzana Michael Ndweni uthi mpox ilakho ukuphazamisa ibhizimusi.
Ya, so ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama raw materials khona ngale Botswana. Kodwa ke I think sike sabalapha ngesikhathi se-COVID, sike sabalapha ngesikhathi se-COVID, so asonto entsha esingahlangana layo, into esisiyijayele.
UNdiweni uqhwayisa amalunga abo kanye labanye abaphila ngokuthenga lokuthengisa ukuthi bawode impahla ebulenjini be-inthanethi ukuze bayehlise ihambo zokuchapha emngcele yakwamanye amazwe.
So ngesikhathi futhi njalo ukuthi abantu abaphila ngokusebenza baqalise njalo futhi ukuthi baqinise kakhulu ekugcineni ekuthengeni izinto online, bewode izinto zabo online zibuye ngapha kumbe bazifake bazithumeze ngale bebe lama agents akhona ngale ukwehlisa i-movement. Kanjengoba sokwanti ngiqalisa ukuhlupha indaba ye-movement kanjena, njalo futhi ukuthengisa ebulenjini kuyayehlisa njalo futhi intengo yokuhamba.
Ukumemetheka komkhuhlane we-mpox sokwenze ukuthi inhlanganiso yobona ezempila kahle emhlabeni wonke jikelele, e-World Health Organization, ikhiphe isixwayiso sokuthi umkhuhlane lo kumele uphathwe njengomkhuhlane oyingozi ophazamisa ezempila kahle. Impunza ye-mpox isibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu, 537 emhlabeni wonke jikelele. Elebotswana lele Zimbabwe ngamanye amazwe angezansi kwezwekazi le-Africa angakabi lo muntu osebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabazempila kahle emazweni la. Ngomqondisi Dube wendaba Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umhlangano osungulwe ngolwesibili kwele India ophakathi kwalelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika ugqitshwe namuhla, njalo uhulumende obikwa esithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obephatheka kuwo uxoxisane labamabhizimusi leziphathamandla ze-New Delhi ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Enye impumela ekhangelelweyo kulo mhlangano owe-19th edition of the India-Africa Business Conclave yikuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kwele Zimbabwe le-India. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala e-India ukuze sizwe ukuthi ele Zimbabwe lingafundani kumbe litholeni kwezomnotho we-India.
Umnotho we-India ngingathi usasengcono okwamanje, kodwa unokuxegaxega kwezinye indawo kwamanye ama-sectors, but uyahlaleka and kuyasebenzeka ebantwini abanamaphepha awebhizinisi. Abantu abayenza ibhizinisi lapha abazama ukuthuthukisa amazwe abo bayaphumelela kakhulu, ngoba ibhizinisi lilula ukulenza lapha and nemali yakhona ingani yancwebeka kancane ukwedlula kwamanye amazwe.
Ngezinye indlela singathele India lalo lingaba sesimeni sokuthi liqoqe imihlangano le yokuthuthukisa amanye amazwe, ngoba lalo lilemizamo yokwenza njalo.
Yebo, ngoba ilizwe le-India is in the process of developing and nge-speed esebangeni eliphezulu. Ngingathi half of the country or 3/4 of the country is a region base. So osomabhizinisi abaphuma kwezinye abaphuma amanye ama-countries bathola ama-opportunities amahle kakhulu ukuthi baqale amabhizinisi wabo. I-government ye-India inama department asiza abantu izizalwane zase-India ukuthola ama-loan, especially ma ibhizinisi lakhona lingani yibhizinisi elisiza umphakathi. Labantu abambalwa engibaziyo abathole ama-loan and basizwa ngamanye futhi ama-bank from other banks, abantu besazane ikakhulu.
Kodwa nxa uvela kwamanye amazwe ke,
ma uvela kwamanye amazwe, as long as une-capital yakho, unemali yakho enhle ezoqala ibhizinisi elizothuthuka, siyasebenzeka kakhulu. And nayo i-government ye-India iyakhuthaza abantu abavela kwamanye amazwe ukuzosiza ukuthuthukisa ilizwe le-India.
Ikuyini ele Zimbabwe elingakufunda kwele-India kwezomnotho lapho ukuthi lawuthuthuke?
I-Zimbabwe ingafunda into eziningi kakhulu, kodwa into yokuqala ingathi ama-taxis alana nama-taxis e-Zimbabwe ahlukene with a big space, ngoba i-taxi kufanele ibe yimizi yokuthi ikhuthaze osomabhizinisi ukuthi bahambele phambili ngokuyenza amabhizinisi wabo. Umthetho awukhami kahle kahle lapha e-India. Ingabe i-Zimbabwe ingafunda kakhulu especially kulezo ndawo, ngoba ama-taxis awasekhaya kawakhuthazi abantu ukuthi bayenze amabhizinisi ngendlela efaneleyo. So into yokuqala ngathi khona ama-taxis and namaloni anama-interest asezingeni eliphansi, into engathi yiyo engaba lusizo elizweni.
Lo nguNkosazana Nomthandazo Bhebhe oweZimbabwe ohlala e-India abexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseMumbai kwelalo lizwe. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba inkampani yakwele Canada e-Lucara Diamond Corp ivumbulule emgodini wayo owe-Karowe Mine kwele Botswana iDayimana, elilesindo samakarata afika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2,492 karat. Leli litshe lesibili elikhulu okwedlula amanye selokhu kwenjiwe kwele South Africa elesindo samakarat azinkulungwane ezintathu, 3,106 karat. Idayimana leli elenjiwa kwele South Africa yilo elasetshenziswa ukucecisa ingwane yenkosi yakwele Bhilithane. Ele Israel namuhla lihlasele Gaza lapho elithi Hamas ifihla khona izikhali. Ilizwe leli lihlasele njalo endaweni ezimbala kwele Lebanon enkambeni zeHezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Usibalikhulu wesigaba seMinnesota umnumzana Tim Walz uwamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi angene engumsekeli kamongameli webandla leDemocratic Party ngelanga lesithathu lomhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention. Esungula usuku lwesithathu lomhlangano weDemocratic National Convention eChicago, uSenator weNew Jersey umnumzana Cory Booker ukhulume ngenjongo yosuku lolo.
Welcome to night three. And tonight is about freedom.
Siyalamukela kulanga lesithathu njalo namhlanje sixoxa ngozibuse.
Abakhuphe imibiko kulomhlangano bebekhuluma ngokuthi abasekeli bebandla leDemocratic Party bathi kumele kukhethwe bani ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi.
Kamala Harris for the people. And
uKamala Harris ngumuntu wabantu kanti lo ancintisana laye ngumuntu ongelandaba labantu uziqhakathekisa yena yedwa.
Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton ngomunye wabakade bekhangelelwe kakhulu ngabanengi kulomhlangano.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears. And make sure every single American.
Kamala Harris uza lwisana lendubo zethu, uza misa ukwesaba kwethu, njalo uza kwenza ukuthi izizalwane zonke zeMelika zigcwalisise amaphupho azo.
Kodwa abasekeli beDemocratic Party abanengi bememelele usibalikhulu weMinnesota umnumzana Tim Walz owamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi abe ngumsekeli kamongameli.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Ngamukela ukhethwa kwami ukuthi ngibe ngumsekeli kamongameli weMelika ngenjabulo enkulu.
Umnumzana Walz owaye kubutho wake waba ngumbalisi njalo waqeqetsha iqembu lebhola le-American football kanye lele-basketball elezifundi ze-high school.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them.
Izifundi zami zangikhuthaza ukuthi ngingene kuCongress. Zabona kimi izinto engangizama ukuzifundisa ezifana lokuzinikela okwenzeni okuhle, ukuzisisa ukuthi kumele sisebenze ndawonye, njalo umuntu oyedwa wenelisa ukuletha umahluko esigabeni.
Ibandla leDemocratic Party namhlanje lizagqiba umhlangano walo oweDemocratic National Convention umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ekhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko wokwamukela ukukhethwa kwakhe ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, Let Us Connect and Network
Kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavelas Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kufacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Kulaba phikisayo labalela ilungelo loluntu abafika phose ikhulu namachumi ayisikhombisa abavalelwe eRemand Prison bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho owesatshwayo eZimbabwe oweCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga eCitizens Coalition for Change betheswa amacala okuqoqa imihlangano okungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela odlakela lokutshengisela besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Sikhulumele sebandla lezanu-PF uMnumzana Chris Mthwanga usanda kutshela amaphephandaba ukuba sokumele ababotshiweyo bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano omkhulu eHarare owe-SADC Summit. Lokhu sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi amapholisa lemthethwandaba sokubanjwe qhaka libandla lezanu-PF. Uze sihlaze udaba lolu Gibbs dube Studio 7 uqoxele uMnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiswe National Consumer Rights Association loMnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele ephalamende ekubandla lezanu-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Obotshwa yabotshwe kuhlonitshwe amalungelo akhe alandelwa kulecala icacileyo abelenzile. Nxa engelacala akangabi lecala, nxa esenza lokhu iconstitution ekuvumelayo kakungabi licala, nxa esenza lokhu umthetho okuvumelayo kakungabi licala. Lapho esebotshiwe kumele aphangise ukuthonisiswa, aphiwe ibheyili lapho kufanele khona. Zonke izinto zenziwe ngendlela umthetho weZimbabwe ovele kubeka kucace ngakhona.
Ye, khona manje babathuma ubona zani kuyalandelwa yini imthetho kumbe ibandla lezanu-PF selingenela kukhona okokwenzakalayo kube kuvalelwa abantu njengakhona okukhulunywe uMnumzana Chris Mthwangwa kuthi akusela ukuthi ngabantu belokhu bevalelwe ngcono bekhululwe?
Thina njengebandla lezanu-PF into engiyaziyo ukuthi asingeneli imthethwandaba lendlela okumele yenziwe ngayo. Thina lathi sinje we are subject to imithetho njalo le constitution eZimbabwe njengebandla libusayo. Ngakho ke okwenzakalayo emthethwandaba ngale kuyabe kungaphezu kwamandla ethu, asilayo influence esingayenza ngakho. Njengoba baba Ncube ekhuluma khona vele kubalulekile ukubana nxa into lezisenziwa zenziwe kulandelwa i-constitution yethu eZimbabwe eyiyo i-supreme guiding law yethu, ukuthi kona kungabi lokuhlukumezana, kungabi lokungaphathani kuhle, into yonke ihambe ilandela umthetho. Yikho khona okuthi nathi esikumelayo, yikho khona esikukhwabithayo, njalo yikho khona esikufisayo ukwenza.
Yes, yawuza kakhulu golide. Kodwa baba Ncube, kambe iyalandelwa yini imithetho eZimbabwe njengoba labantu bakuzana uPF bekhuluma nje intando yabo sithi abantu laba bakhululwe phela isathi kusezisidlule?
Imithetho kayilandelwa ngendlela efanele ilandelwe ngakhona. Kulesikhathi lapho othola imithetho ilandelwa, kodwa kulesikhathi lapho imithetho engalandelwa khona. Njengalokhu nje sibona umsikhulumeli sebandla libusayo, into ayikhulumileyo leyana iyazila ngaphansi kwemithetho yeZimbabwe, ngokuba umuntu obotshwa ubotshwa ngamapholisa athonisiswe ngumthethwandaba abathuthisa kwi-National Prosecuting Authority. Zona lezo zinto zontathu kuphela yizo ezidingakalayo uma kubotshwa umuntu. Amapholisa, i-NPA lemthethwandaba. Angingeni mina, kangeni ubabuthuma, kakungeni bandla eliphikisayo, kakungeni bandla elibusayo, kakungeni iphalamende, akungeni iprezidenti, akungeni ikhansila, akungeni bani. Kakho ovunyelwayo ukungena kulezo ndaba. Ngakho-ke khona lokhuyana okukhulunyiweyo akukhulumileyo kuyazila kakhulu ukuthi abantu athina bebebotshelwe ukuthi kulo mhlangano nxa usudlule sebengakhitshwa. Asonto eyamukelekileyo kuleli lizwe yephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu.
Ye, manje bagolide singathi lapha-ke uMnumzana Mthwangwa Kachana ngikanga khona pho njalo alimkhuzi ngakhona ukukhulumile ngoba bekhuluma ehleka sibili kodwa lolu phela ludaba olungani yasodaba lokuhleka ngalo lolu ibandla liyangena sibili kukhanya ngani liphakathi lapha enzikini
njoba ngishilo mina into engikhulumayo yinto ebinda wonke umuntu ebandlela ukuthi ngithe mina ibandla lezalefu asingeni ndawo enteni zemthethwandaba umuntu sengakhuluma nje angafuna ukukhuluma esikhulumela kumbe kwesikhathi esomisa noma nje usitsho ukuthi kulokunye ongabela ngisomise ngakho kodwa mina into engiyaziyo ukuthi kona thina lathi we are subject to the laws of the country asingeneli indawo ezinjalo sho yikubona lathi sindiso silawa amalunga ethu awezampefu asemthethwandaba abanye bavalelwe asingeneli vele ngoba lokhona yikho okuthiwa kona it's meant for himself and God for us all nxa sokusemthethwandaba ngale akuselani lokuthi ulilunga lezanupiefu selamalunga ezanupiefu abanye lapho ade bekucentral committee sibili abasemajeli abanye bakumarimandi kathe sinjengoba likwazi nasi indaba kababa uthimombe nobaba umpofu baphakathi erimandi kathesi ubaba uthimombe lilunga le-central committee ezanupiefu kodwa nxa sofike emthethweni umthetho uyazenzela umathanda akulaza ukuthi hhayi ngoba mina ngilunga lesi-central committee sengizavikeleka awuvikeleki nxa wephule umthetho yiyo indlela engiyaziyo esihamba ngayo thina asingeneli indaba ezemthethwandaba
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibuyele kubaba uncube ncube-ke nxa sikhangele sibili sijula siya phambili siyabona ukuthi kungani kule nsolo eningi kakhulu ephakwa ngabantu abathi khona le mthethwandaba layo ibanjwe xhaka libandla lezanu piefu akunjalo baba
kuyadingeka ukuthi khona lokho kulungiswe ngokuba into yokuthiwa yi-justice kayishikho ukuthi yenziwe nje kuphela lokuthi abantu babona isenziwa yini kuqakathekile khona lokhuyana ngokuba i-rule of law le-supremacy of the constitution kuyizisekelo eziqakathekileyo elizweni lezimbabwe kolokho kuthiwa ngama-founding principles ngakho kufanelanga sikwephule khona lokho umthetho ufanele ube ngumthetho ungelandaba ungakhangeli iba lomuntu lokuthi unjani umuntu kuso sonke isikhathi
ye kolite kuba khonapho
thina kasikuba mbanga lokwena ngoba ngabe sikubambile ngabe akula muntu wethu ongeniswa phansi komthethwandaba lapha kwele Zimbabwe ngabe nje umuntu uyaziphumela nje azihambile ngoba sisithi kona we've captured the courts so lokhu kuyatshengisa ukuthi ama courts kakhethwanga
lapha liziwa mnumzana Joseph Chuma endaweni yalo mnumzana Efi Dlela Ncube ebexoxa lo Gibbs Thube oStudio 7 Songa isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela, siyabingelela ku-Studio 7. Seliyabona ukuthi isadakhe yakhona yazi sibisele emuva lokho ekwenzile ngokufaka umnankakho ukuthi ebe ngusihlalo wesadakhe yo zokubuyela ebhekhi konkhani ihluzu zona ezokurigwa kwamalokhu ze kwama-elections. Ewu hhayi isadakhe yona shem. Iyabonisa sebiliqula lamamenemene wodwa basaphothana ngento embi bona sebake bakubona lapha bake bahosta khona imihlangano yabo lapha ukuhostwa khona begadwe ngamaphosa namasosha yo hhayi leliqula leli lesadaki leleyo yaye liyingozi sha ingozi ukuthembela yilo nje kudlala ngesikhathi ngamamenemene wodwa wodwa zwi kuyini kokwenziwa ngumnanka kuthiwa nxa kungisenza umhlangano abantu begadwe ngamasosha lamapolisa mina bebengakubona ukuthi kulobungozi thize khona lapho kwenzakalayo nxa kuthiwa bayagada bebegada kanti bebesenzani
e-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli kanti ngizwi enindebele secomplaina ngabantu asebebuya bezokwakha kanti manje enindebele into wawuyisoleli i-MRP mayixotsha amashona yini khuluma-ke wena enindebele ukuthi labo bantu abazowakha lapho endaweni yakho emguza bakhuluma isihlobo bani bakhuluma isindebele noma ngamashona hhawu lizovuka lizophakamisa indlebe njengamadongi yabonga
Studio 7 thina silohlupho endaweni yelupane esigabeni selupaka kuwadi 10 asikwazi kulilungelo yini ukuthi abantu beholiswa amabele bephinde benze i-food for work
Studio 7 lapho likhuluma lo Jeffrey Chuma ejimile etsholotsho kuwadi 6 indlala abantu kanti nxa uhulumende etheni useqalisile ukunika abantu ukudla unika ngaphi abantu bayayatha lapha ngendlala la lama-odiyamu lezi nsuku vele kaliwakhipha ngaloko sokuhamba njani Studio 7 indaba yendlala bakithi ake libe kegcekeni siyalamba siyafa
sibonge kakhulu balaleli be-Studio 7 olivalelisayo ngutabo kancube lilayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.